Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chata lelithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 28 Nhlangula 2023 and Mopraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
siyayisola kakhulu izeki ngesenzo sayo. Kodwa kokunye lathi nxa sizibhekisisa kutsho ukuthi kasenzanga kuhle, ngoba mhlawumbe ngabe seleyo mali sasilayo ngalolo suku njengokwenza abanye, ngabe sizange sibe lalo lolu hlupho esilalo.
Umthethondaba waphezulu o-High Court ulahle isicelo sebandla le-MDCT esokuba livunyelwe ukuphikisa ukuvinjwa okwenziwe amalunga alo ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalowo nyaka. Umunicipala weHarare lamhla wethule ugwalo lweziqondiso zokulawula indlela zokusebenzisana labaphila ngokuthengisa labamabhizinisi amancane laphakathi laphakathi, ole small and medium enterprises SME policy. Kuthi ke amabandla athi yelezana PF lele liphikisayo ele Citizens Coalition for Change abikwa elabatsha abaningi abazancintisa lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo sebandla le-MDCT esokuba livunyelwe ukuphikisa ukuvinjwa okwenziwe amalunga alo ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Leli bandla lithi amalunga lawa asezakhweza ezimele ngamunye ngamunye iphikisa inyathelo labeZimbabwe Electoral Commission lokuwalela ukubhadala imali eye-nomination fee, kodwa kuyimitshina yabo ebengasebenzi kwezinye izikhathi. Mlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba.
Umahluli Webster Chinamora owedalela High Court uthe idale lakhe kalivunyelwa ngumthetho ukuba lithathe isicelo se-MDCT lesi. Igqwetha lebandla leli uMnumzana Love Momaduku uthi lokhu kutsho ukuba amalunga aleli bandla bazaqhubeka ngesicelo sabo, kodwa besenza lokhu bezimele hatshi phansi kwebandla.
Okay, I think in court Zimbabwe Electoral Commission, through its lawyers, had objected to this application by the MDC, saying the court had no jurisdiction.
Edale namhlanje izeki ibingavumelani lathi isithi idale kalivunyelwa ngoba abancindizelwayo ngabancindisayo hatshi ibandla. Umahluleli uChinamora uvumelane lezeki, ukutsho uMaduku. Isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Witness Dube uthi uyadanisa kakhulu osokusenzakala, njalo kungakhanyi lokuthi kuza kuba lesisombululo kulolu daba.
Iqiniso elikhona ukuthi udaba lwethu le-MDC olwama-candidates aluphumanga kuhle enkantolo lapho ekade sithembele khona. Ngokubona kwethu sokungaba yinde ukufa kwezinyane, kodwa siyakubona nje ukuthi amathuba ethu ayafiphala kulolu daba. Siyayisola kakhulu izeki ngesenzo sayo. kodwa kokunye lathi nxa sizibhekisisa kutsho ukuthi kasenzanga kuhle ngoba mhlawumbe ngabe seleyo mali sasilayo ngalolo suku umuntu lomuntu njengokwenza abanye ngabe sizange sibe lalo lolu hlupho esilalo kuyisifundo esikhulu ebandleni lethu.
Umnumzana Divine Nobe oyebandla le-National Alliance Party uthi ukhetho lolonyaka lube lulemigoqo eminingi evimbe abantu ukuthi bengenelisi ukubhalisa ukuncintisa.
Asizange si field ama-candidate ku House of Assembly la ku presidential ngenxa yesizathu semali eyafakwayo eyokuncintisa. Sibona ukuthi imali leyo ayihambelani lomkhonomi wethu, njalo iyancindezela abantu abansundu, iyancindezela abantu abangabayanga abayibo iningi labantu eZimbabwe. Isiyindlela yokuthi ezombangazwe zibe umdlalo wezikhulu.
Ibandla le-MDCT libeke isicelo salo edayile High Court lifuna ukuba amalunga alo phose angamachumi ayishiyagalolunye 87 bevunyelwe ukubhadala ngemva kokwehluleka kubhadala ngosuku lukamhlaka 21 Hlangula olwalubeke ukuthi lokhu kwenziwe. Ukusenjalo, umkhokeli webandla liphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance uza unkosikazi Elizabeth Valerio uthe umelele ukuzwa ukuba udaba lwebandla lakhe olufana nalolu olokwaliswa kwakhe uncintisa kukhetho luzangena nini edale. Kolunye udaba olusebulenjini be-intanethi, umsekeli we-ZANU-PF umnumzana Lovejoy Mangwana ubeke isicelo yayikhothi esokuba owayengumphathintambo kubandla leli umnumzana Sevia Kasukwere engavunyelwa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ngenxa yokuba usehlale isikhathi eside engekho elizweni. Istudio 7 izame ukukhuluma nabemadale be-High Court ukuzwa ngodaba lolu abazise ukuba okuningi kuzavela kusasa besithi abala okuningi abangakutsho. Ngimele Istudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ozancintisa kukhetho lukamongameli ezimele umnumzana Sevia Kasukwere uthi akazange asebenzise amajaha lamantombazana ayesaziwa ngokuthi ngama-Green Bombers ayetshaya njalo ibulala abaphikisa uhulumende webandla le-ZANU-PF ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. UKasukwere oncintisa kukhetho lolu ezimele utshele umsakazo we-Studio 7 ukubana ngamanga lohlaza tshoko ukubana walolonga kumbe wafaka emphakathini abantu laba abaziwa ngothwalisa nzima uZulu. Uphinde wathi enganqoba uzasebenza la mabandla achiyeneyo ukuze kuthuthukiswe leZimbabwe.
Ye baba Dube, uKasukwere ngumuntu owaziwa kahle kakhulu ngeviolence kusukela ngokubo 2000 kuya ku 2008.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso eye Freedom Alliance uthi uKasukwere kumele akhulume iqiniso ngakwenzayo esesekuhlangothi lukahulumende olubona ngezabasakhulayo.
Ye baba Dube, uKasukwere ngumuntu owaziwa kahle kakhulu ngeviolence kusukela ngokubo 2000 kusuka ku 2008. Ungomunye wabantu ababehamba phambili ngeviolence. Obusuzibuza ke nxa esesiza namhlanje esesiba ngathi uyimvu esesibayeni ekuthiwa khona uzaba ngupresident. Angicabangi ukuthi khona uKasukwere uyi-presidential material. Uvunyelwe ukhululekile ukuthi abe yi-candidate eZimbabwe, especially lapho kulabantu abathanda ukuthi bavotele umuntu ngokuthi ule violence enganani. Kodwa emuntwini oza ukuthi okumele abambanise isizwe kube lokuthula ezweni, angimboni efanele ngoba yiba abafana kade begijima laba besenza into zikamgabe.
Ye, ngiyakuzwa baba Ncube, kanti wayengumongameli wayengazenzeli konke lokhu
Nga sikhangela ke khonoko kwa green bomba.
Umgabo bengakwenzi physical akade kwenza bekusenziwa yibo okasukwere indaba ama green bomba wayeqinile ngayo ukuthi kumele iqhubekele phambili abantwana behamba bechaya abantu abadala bebulawa abanye. I was reading an article nje today in the morning eyakudala nje someone posted it as a reminder. Umsebenzi kakasukwere ube mubi kakhulu. Futhi ke ukasukwere lo mnangagwa umehluko vele kabalawo ngoba ngithi yibo phelo okasukwere akade bethunywa omnangagwa kungabakhulu abakhona. So ke angimbone fanele ukuba ngupresident bebo babili nje wona la amakandidate omabili angiwabone fanele ukuthi khona kuthe khona bayakhokhela uZulu considering violence iyona le kakasukwere esukela ku 2000 kusiza kubo 2008 and thereabout uze nje wakhitshwa ngobe sekhitshwe ngenye ifaction ezana ukuthi angabi khona embusweni. So angimbone fanele
mnumzana Nhlanhla Moses Sincube unobhala jikelele wenhlanganiso ye Freedom Alliance ubexoxa lo Gibbs Dube eseJohannesburg ngocingo kwele South Africa. Umanisipala weHarare lamhla wethule ugwalo lweziqondiso zokulawula indlela zokusebenzisana labaphila ngokuthengisa labamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi olwe-small and medium enterprises SME policy. Umeya waleli dolobho umnumzana Jacob Mafume uthembise ukubana okumunyethwe yilolu gwalo kuzalungisisa inhlubo ezikhona manje ezigoqela ukulwisana lamapolisa kamasipala kanye lokuthola usizo lwemali zokusebenzisa lokuthuthukisa ibhizimusi. Intethele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi osomabhizimusi abancane labaphakathi laphakathi besithi ukuswelakala kwemali ukuvikeleka komphakathi kuxotshanisana lamapolisa kamasipala laweZimbabwe Republic Police ZRP ukusilela kwendawo zokuthengisela ezile zambuzi lamanzi ngezinye zenkinga ababhekana lazo mihla ngemihla. Umeya weHarare utshele abekade besemkhosini wokuphawula lolu gwalo owenzelwe esigodlweni sikamunicipala esetownhouse ukuba okunye kwalokho okumunyethwe kulolu gwalo yikuthuthukiswa kwamabhizimusi amancane la ngoba kuyiwo asephilisa uZulu njalo eqhatsha abantu abaningi selokhu amankampani ayekhona avalayo elizweni.
Ndinoona sibuzele sichifamba zvakadi awenzela equipment yatiri kushandisa.
Ngibona izinto zethu zihamba kakuhle. Ngibona ukuxotshana kusiba kunlutshwana. Ngibona ingcekeza isiba nlutshwana. Thina njengomanisiphala sizangezelela kumitshina esiyisebenzisayo.
Umqondisi womanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lezakhamizi eyeChitungwiza and Manyame Rural Residents Association Kamara uthi ulethemba lokuba umunicipala weHarare wangena ebantwini ukuzwa imibono yabo anduba kulotshwe lolu gwalo oluzalawula indlela abazosebenzisana ngayo labaphila ngokuthengisa laba.
Njengoba ibisa izimali kuhulumende njalo incedisa abantu, ifuze labo abantu laba bakwanise ukubhadala something ku-local authority yethu, bebhadale something njalo ku-central government ukuze izimali zonozo yizo ezizaphenduka kibo bezisenza umsebenzi ukuthi udaba lolu olwe-informal sector luphumelele labo lucreate ama-jobs luriche i-full potential yokuze luhambe kakuhle.
Omunye wabekade bekulomkhosi ophila ngokuthengisa unkosikazi Vina Ayivimoyo wasekuwadzana uthi ulethemba lokuba okuthenjiswe ngumeya weHarare kuzofezeka.
Ukuthi council iyakhuluma izinto iphinde ibuyele emuva. Xa lani ngokungithatha indaba elikwenzayo lingasincedisa libe ngabangani bethu kungasijabulisa. Mina ngifisa ukubuyela kutrade yami yokuthengisa impahla ekuwoda ngithengisa ngoba yiyo ele-fast imali. Labazukulu esibagcinayo, labazukulu intandane eziyi-5 engizigcinayo emfisa ukuthi ziye esikolo zale ziye esikolo noma mina ngingafundanga kodwa kona bamele baye esikolo.
Omunye wabaziphilisayo engobizela izimota edolobheni leHarare umnumzana Phesi Mpofu uthi ulethemba lokuba kuzokuba lenguquko ekusebenzeni kwakhe yena labanye abanjengaye ikakhulu ehlangothini lokuhlukunyezwa ngamapolisa.
Bakupha amapolisa silembule thina sabe isikolo umama uyabe egule sekhaya yayizumgcinwa yini owenji umsebenzi ayitholakali kodwa mina ngikhanyela ukuthi singaba kwanza ukuthi sibantshintshe kube ngcono kuthi kusiliwe singawoneli singahamba kanje.
Umkhokeli welinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Official Party ozoncintisa kukhetho lukamongameli umnumzana Harry Peter Wilson uthi okumqoka okuzokwenziwa nguhulumende wakhe yena esengumongameli yikuvuselela umnotho uZulu athole imisebenzi hatshi ukuphila ngokuthengisa njengalokho okuyikho khona.
Wonke amavenda ayebe ku-tax system ayebe kwindawo ukuthi baregister kube yinto ekwanileyo from then forth kuzatshengisela that kuzangena uthi isithuba le ekumsikeni izatshintshakala kusukungeni amaplani angcono ukuthi izinto ziya phambili.
Umkhosi wokuphawulwa kwe-small to medium scale policy uqondane lokunanzwa kosuku olwabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba o-United Nations lokuqakathekiswa kwamabhizimusi amancane lasathuthukayo olwe-micro, small and medium-sized enterprises day kanye lokukhumbuzana ngomsebenzi omkhulu owenziwa yilolu hlangothi kwezokuthuthukisa umnotho. Abekade bekulomkhosi bagoqela osomabhizimusi abacathulayo, abamabhanga labanye abatholisa usizo lwemali kanye lenhlanganiso ezimela abaphila ngokuthengisa ezigoqela eye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, ZICHIA, kanye lezilwela ilungelo lezakhamuzi ezigoqela eye-Harare Residence Trust leye-Combined Harare Residence Associations. UZulu oze kulomkhosi ubelibaziswa ngabeqembu likamunicipala elihlabelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden welemelika ubike ubana ilizwe lakhe kanye lamazwe akumanyano owe-NATO kabalani lomvukela ozanywe kwele-Russia ngamasosha ahlamukele uhulumende walelo lizwe ekhokhelwa ngu-Wagner. Isigodlo sikamongameli ese-White House sethule umbiko izolo othi abameli bemelika bakhulumisane labanye babo base-Russia bekhulumisana ngomonakalo kwezomvikela ongadalwa yilowo mvukela wamasosha. Kube lomonakalo omkhulu wokwehluleka kuhamba kwenkulungwane lenkulungwane zendizamtshina kwelemelika odalwe yikuna kwezulu okuphambanise ukusebenza kuhle kwemitshina esigabeni ese-Washington. Kule ndizamtshina ezizinkulungwane eyodwa lamakhulu amane 1400 ezihluleke ukuhamba. Izisebenzi zikahulumende zithi kazamukeli isilinganiso seholo esingabe siphawulwe ngumphathintambo ogatsha lwezisebenzi uMnumzana Paul Mavima uthe uzakhuphula iholo ngedola leZimbabwe kanye lelemelika. Izisebenzi lezi zithi kumele iholo lazo lengezelelwe ngesilinganiso esihambelana lendleko yemuli yansuku zonke, njalo kumele kuqale kukhulunyisane kuvunyelane andubana umqhatshi engezelele lelo holo. Isikhulumeli sabenhlanganiso yababalisi eyamaugamete Teachers Union of Zimbabwe Mnumzana Themba kuye moyo uchasisa abakhala ngakho ngaleli holo.
Sifuna ukuthanda ukuqondisa ukuba uma Mvima nxa esesenza kanje enguminista usethathela amandla okusesisekelweni sombuso i-Public Service Commission, i-commission enikezwa khona amandla okulungisa lokubona ukuba izisebenzi zisebenza endaweni eqondileyo, izisebenzi zithola iholo elaneleyo okuyikho futhi la esathi sikhangela thina indleko lezinswelo zezisebenzi sabona ukuthi imali engange 1260 US dollars yiyo enganikezwa isisebenzi okuthiwa sihola imali encane kuhulumende.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wababalisi bemaphandleni, uthi sebehlala isikhathi eside bengayi emsebenzini kungenxa yendleko ezikhona.
Kulobunzima kakhulu ngoba khathesi siyahlala egangeni sisesaba ukube siphenduka ngoba imali yakhona ingeneli. Okusidanisa kakhulu ukuthi bayakhuluma ukuthi bayakhweza, kodwa nxa usikhwelile uthola izinto sezikhweziwe ezitolo, okutshengisa ukuthi akula mali eyabe ingengeziwe. Abasinike ethu esiyifunayo sibone ukuthi asingeke senelise yini ukugcina izimuli zethu kanye lendleko zethu esiyabe silazo.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association, uMnumzana Effort Ncube, uthi isimo esesikhona elizweni siveza kamhlophe ukubana uMangoye uselala eziko emizini eminingi elizweni.
Ngamafishane izimstats ekusho ukuthi abantu abaningi sebengabayanga okwedlula lokho akade beyikho khona. Kube senelisa impupho kasayenelisa, kube senelisa ijukela kasayenelisa, kube senelisa amahlambu lesinkwa kasakwenelisi. Abantu akade belala bedlile sebengalala bengadlanga kumbe badle kanye ngelanga. Ubunzima bungenile phakathi kwabathengi labantu beZimbabwe bonke nje jikelele. Lesi simo sibi kakhulu. Siveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazihambi kahle, izinto ziyonakala elizweni. Kuyadingeka amanyathelo azaguqula impilo zabantu kulalapho eziyakhona njengamanje.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, Zina Kobulawayo, uMnumzana Anthony Majonguzi, ukuthaza uhulumende ukubana ahlale phansi labo bakhulumisane ngendaba yeholo leli engachiyi omongi phandle.
Sibone i-government ikhulume leyo ndawo yokufaka i-cushion allowance yama-USD. Sihlala sikhuluma le ndawo yokuthi i-RTGS ayisasebenzi lapha. Sifune i-salary yethu ibe ku-US dollar, ngiyo imali iyakwanisa ukuthi sithenge. Imali yethu ayisathengi, ayisakhwani. Kodwa sibone ukuthi vele i-government iyakhuluma le-National Joint Negotiating Team. Thina sibone ukuthi kumbe asiko phakathi khonapho ezi ama-wealth workers. Lathi sifuna ukuthi isifakele imali leyane.
Imizamo yokuxhumana lomphathintambo wezisebenzi zikahulumende uMnumzana Paul Mavima yehlule, kodwa ngempela viki wazise ubana uhulumende uzizimisele ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe. Ngokunjalo kuza kwengezwa iholo ngemali yeMelika kanye leyeZimbabwe, kodwa kasichazanga isilinganiso sokukhuphulwa kweholo leli. Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency Zimstats luthi imali edingwa ngumuntu oyedwa eyanela ukudla kwenyanga yonke eyodwa, i-Food Poverty Line FPL, ikhuphuke ngesilinganiso esedlula okuphethwe kabili 130% ngayonale inyanga kaNhlangula. Isilinganiso sokuphima okuyanga ebantwini ese-total consumption poverty line sikhuphuke ngokwedlula okuphethwe kabili laso 120% ngalinyanga kaNhlangula. Ukudla komuntu oyedwa okwanela amadola kwele Zimbabwe angaba zinkulungwane ezingamashumi phose ayisikhombisa 69,941. Kuthi nxa sokukhangelwa indleko zonke zomuntu oyedwa ezigoqela konke nje zingamadola aphezu kwenkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalolunye, Zimbabwe dollars 91,171. I-Food Poverty Line ikhuphuke ngesilinganiso sokuphezu kokuphethwe kabili. Lolu daba-ke silulotshelwe ngubathabile Masuku. Amabandla athi eleZANU PF leliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change abikwa elabatsha abaningi ababikwa bezancedisa lonyaka kukhetho lokudinga amalunga awekhansili, amalunga edale lephalamende kanye lezinye izigaba. Abalandela izombusazwe bathi kuzaba nzima ukubana abatsha laba banqobe kukhetho lwalonyaka kungenxa yokusilela kwemali lokunye okukukhankasela usekelo wokukhetho lokamhla ka-23 Ncwabakazi, kubika uTobias Mzingwa.
Omunye wabasakhulayo ozancintisa kukhetho lolu nguPasho Rafael Sibanda, ozamela ibandla le-CCC kukhetho lwamalungu edale lephalamende eCountry Park koBulawayo. Uthi ulethemba lokuthi uzanqoba loba engelamali eyeneleyo yokukhankasela ukhetho lolu.
Kubuhlungu ngoba abantu esincintisana labo ngabantu abathatha imali kahulumende beyisebenzisela ukuthi baphutshe mhlawumbe banqobe kukhetho. Kodwa thina sisuke ebantwini, kasilamandla okuntshontsha imali kahulumende. Okubalulekileyo yikuthi abantu inkokheli yabo bayayazi.
U-Admire Masikati, omutsha ozamela ebandla le-ZANU-PF ukukhetho lwamalungu edale lephalamende eMpophoma Mzilikazi, uthi imikhankaso yakhe izagxila emalini ephethwe libandla lakhe.
Ukuphiwa kwabayouth awezanu-PF imali for campaign is not ukuthi kuyabanika i-advantage, but it's because izanu-PF ihlelekile iyabhadala ama-monthly subscriptions and imali yonana yisetshenziswa ukuthi abantu bangene kuground ba-campaign ngoba iyabe ivele ebanikazini bangkhona. Amanye futhi amabandla lawo ayaphiwa izimali ngama-organizations ashiyeshiyeneyo ukuthi bangene kuground ba-campaign.
Loba ebhekane lohlupho lwemali, uSibanda uthi ulethemba lokuthi uzanqoba uSkhwica Mfundo Mthuli Ncube, umgcini incebo kahulumende ongene kukhetho lolu eCountry Park lapho angahlali khona.
Kuthi kunjalo njengomuntu omutsha oma eCountry Park ikakhulukazi ebhekane lo Minister of Finance, hayi abantu bakhiye, abantu bathi kumnyama kubomvu kumbe nyile mali kumbe nyila mali, bathi umfana omncane uPasho Rafael Sibanda kangeni aphathe abe ngumember of parliament. Ngumntwana wala ekhaya. Ngokunjalo abantu nxa bebona mina bathi hayi uJagalo uyathumeka, ungakhathalelile ukuthi hayi imali ziyabe zingekho.
Uma ebonge Mhlophe ngosakhulayo ohlala kontuthu ziyathunqa, uthi kwesinye isikhathi kulabantu abathi kunzima ukuvotela abatsha abacatshangelwa ukuba kabalalwazi olujulileyo ngenswelo zikaZulu.
Mina ngiqala ngikhangele imbono azabeyipha isigaba soneso akuyiso. Ngoba kwesinye isikhathi uzathola ukuthi umuntu omdala nguye ozabe ngcono kulomntwana nalowo ofuna ukuvotelwa ekuthini yena sele experience elimsebenzi naleyo and umntwana wakhona ngikhona eqalisa.
Olwela amalungelo abasakhulayo njalo, unkosikazi Sichelesile Mguni uthi kuqakathekile ukuba abatsha bekhethe abanye babo ukukhetho oluzayo.
Umuntu ozisisa izidingo zethu njengama youth umuntu omutsha. So lapha abakhankasa khona sithola ukuthi siyazwisisa lokho abakhuluma ngakho ngoba lathi singabantu abatsha. So mbona kuqakathekile ukuthi umuntu omutsha kube nguye esimfaka phambili nxa sesivota kuma elections.
Umnumzana Methuseli Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, uthi ulethemba lokuthi bazanqoba abasakhulayo kukhetho oluzayo.
Yes, okungenzeka banqobe nxa nginanzelela ngoba ayiningi labo batshengisa ukuthi sebekhulile njalo bayizwisisa indaba yepolitiki. Kodwa kuzoze kube lula phela ngoba nxa amajongo sedonsa lenkaba ezindala, inkaba ezindala seziwazi umfolo, seziyazi indini i-experience. Sebengabakhulela kwezinye indawo, kodwa isithemba ekugcineni bazaba khona abancane abazaphutsha ukuze bancedise ephalamende lakugovernment ukuthi bekhangele ukuthi izifiso zabancane ziyenziwa nguhulumende.
Kulabantu abakhuthaza abatsha ukuba bengene ngobuningi babo kumakhansili lakudale lephalamende, lapho kulabanye abantu asebehlale ezigabeni ezijeneyo okwesikhathi eside. Bathi lokhu yikho okwenza kungabe lentuthuko ekhanyayo eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ku-Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela amalungiselelo okhetho oluqhutshwa mhlakanye 23 Ncwabakazi lonyaka. Bonike isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili silokhu sisonke kulolu hlelo, kodwa singeke ehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo sebandla le-MDCT esokuba livunyelwe ukuphikisa ukuvinjwa okwenziwe amalunga alo ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalo nyaka. Umansipala weHarare lamhla wethule ugwalo lweziqondiso zokulawula indlela zokusebenzisana labaphila ngokuthenga lokuthengisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.